So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kuMpalakazi 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sabona sikathethi omunye wabo singasengithethoja. Awusizi mhlesithiswe sibona umasakayeli semsimnyawo.
Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha bebandla elibusayo leZANU-PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo uMnumzana Tinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli yeNational Executive Council esikhundleni ngoMvulo.
Umuntu esesemsebenzini ucabanga ukuthi kambe vele ngenza amadili bantu ngize ngihlanganise imali. Khathesi wonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini bedemotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu.
Imbiko ethula lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka onalo sesiwugqiba oka 2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi kahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Wayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko obhubhe ngeviki edluleyo kayikungcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kodwa uzabekwa emzini wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha bebandla elibusayo leZANU-PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo uMnumzana Tinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli yeNational Executive Council ezikhundleni ngoMvulo. Umsekeli wakhe uMnumzana John Paradza laye uhle wabhala incwadi esithi okwenziwe nguMnumzana Machakaire akukho emthethweni, wakhuthaza abakwe-Executive Council ukuthi benganaki incwadi kanobhala. Izolo uMnumzana Machakaire ulobe njalo enye incwadi exwayisa umsekeli wakhe ukuthi engavimbi isinqumo sakhe. Inkokheli zabatsha baleli bandla kobulawayo eMathabeleland South leMathabeleland North lazo sezingenele kulolu daba, zithumele incwadi kumsekeli kanobhala wabatsha uMnumzana Paradza zisithi okwenziwe nguMnumzana Machakaire akumelanga kwamukele njengoba kuchiye kungasela mkhokheli ovela ezigabeni zemaNdebeleni kuNational Executive Council. Ezinye ingcwethi zithi ukudonselana lokhu kuveza ukulwisana okukhona phakathi komkhokeli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi yecubungulezo mbusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Sekeze likhona isikhona kathesi icondane lomkhankaselwano okuthiwa khona uMnumzana Mnangagwa kahlala esikhundleni, abanye bathi aphume ngoba ngiyazi vele kuma-audio amaningi inkulumo zikaMachakaire lezikaParadza zilokhu ziphambana. Yikho ngicabanga ukuthi engxenye sekulo mkenke oqondane lokhankaso lwakhona sebejikelana nje amanda achisa ukuthi nxa vele ungasekeli u-2030 uzafanele ukhitshwe nxa usekela. Yikho ukuthi bacabane egcekeni sokutshengisela ukuthi umkenke wakhona awusalungiseki.
Kodwa nxa sikhangela ukuthi uMachakaire nguye unobhala, uParadza ngumsekeli wakhe, kodwa kwenzakale ukuthi uParadza ebhale sibili incwadi ephikisana nalo umkhokheli wakhe. Siyeke sikubone kusenzakala nalo lokhu kuZANU-PF njalo, kungabe kusitsho ukuthi uParadza unyathele ngani?
Vele emthethweni nxa kule nhlanganiso ekhona unobhala kasoze athathe i-decision ehambelana lento eqakathekile njana engakhulumanga le executive yakhe lo msebenzi wakhe, ukuthi ukuthi vele sewutshengisele lo olesibindi uParadza isibindi sokuze alele incwadi esithi hayi ngifuna ukuphendulela inyathelo yakhe lithethe, kutho ukuthi vele unyathele isibhamu esingathi sikhudlwana njengoba phela siyazi ukuthi uvela ngaphi leya naye. Bona ukuthi sowukhanga ukuthi vele kulabadala abanye abavela amsekeleyo besithi bhala 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 osokuzaxabanisa amalunga abo.
Libona sengathi lokho kungagcina njani nxa abakhokheli bebandla sebengenelile ukuthi belungise ukuxabana lokho okwenzakala phambi komuntu wonke?
Azeli phela indlela zedisciplinary exam ziyachaphisana ukuthi ichaphisele kuhle. Okuzakwenzayo ukuthi ngiyazi ukuthi ama-provincial chairperson azahlangana kusuke kakhulunywa-ke ku-quality group ukuthi hayi kumi kanti sizabona ngikathesi omunye wabo sengase ngisexotshwa. Awusenze ngisethuse sibona umathakayele se-tension now avele ukhanya ukuthi isibindi sokuthi uparagraph abhale incwadi esisikelwa ngamanye amalunga athi sikhulume eziphezulu sikathi ngifela ukuthi i-quality board belingahlala kaphezu nje hhayi siyabona omnye sebalekisi unobhala wakhona.
Umnumzana Joyce Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ekwinhlanganiso e-Common Markets for Liberal Solutions Khomaliso ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezokulungiselela ingozi kanye labantu jikelele seziphe imibono ehlukeneyo ngemva kwemibiko eyethulwe nguhulumende izolo yokuba kuza kuba lezulu lesikhukhula phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo, njalo uhulumende uzilungiselele ukuhlenga abantu. Ngomnyaka ka-2019 amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique leleMalawi aba lengozi efanayo eyabulala abantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuveze ngumphathi ntambo wezokwethula kwembiko umnumzana Jenifan Muswere ngesikhathi kuphela umhlangano wedali labaphathi ntambo owecabinethi izolo. Umswere uthe uhulumende usethole imbiko ethi kuza kuba lezulu eliningi phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho esithi lizadiliza okuningi kakhulu endaweni ezandisa ukuba lesiphepho.
The nation is advised that river and flooding may be prevalent in most flood prone areas during.
Ngenxa yezulu elinenge eliza kuba khona elizweni, uhulumende wazisa ukuba kuza kuba lesiphepho esilakho ukuphazamisa izindlu lempila kahle kaZulu. Lokhu kuza kwenzakala ngozibandlela kusiya kumbimbitho kumnyaka ka-2025.
Umswele uqhubeke esithi uhulumende ulungile ukuba ancedise labo abalakho ukuhlaselwa ingozi yomona ozadalwa lizulu leli. Uthe uhulumende uselungiselele ukuba kungaba lombane omkhulu, imifula egcweleyo, loba yiwuphi umona uzathwala abantu ebase endaweni ezivikelekeyo. Ingcitshi endabeni zokulondolozwa kwemvelo nokuvikelwa kwengozi zithi uhulumende uyaphosisa njengoba akukho okuningi osokwenzakele endaweni ezifana leChimanimani, Pinge laseBuyera lapho okwenzakala khona izehlakalo ezifanayo. Enye yalezi ngcitshi esebenza ekolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Richard Chuma uthi kakholwa ukuba uhulumende ulungele udubo lolu.
Uhulumende wandisa ukukhuluma kungela okuningi akwenzayo. Ungakhangela esikhathini esiningi siyafika engozini lezi njalo zithola abantu belibele, yena uhulumende abelokhu ephonga ukukhuluma nje engenzi lutho.
Osekele umnumzana Chuma owasebenza kugatsha lwe-Civil Protection Unit umnumzana Mlungisi Manala uthi kumele uhulumende aveze imali ayibekele uhlelo lolu.
Uyabona ukuthi nxa kungela imali ebambekayo ebekwe eceleni ukuba kulungiswe lokhu asindawo, ngoba okuqakathekileyo yikuba uhulumende ufuna ukubeka imali engakanani engozini lezi.
Isakhamuzi seChipinge uNkosazana Nomalanga Dube ongomunye wabantu abasinda kungozi yesiphepho eyenzakala ngo-2019 uthi akukho okuningi osekuguqukile selokho kwenzakala lingozi.
Selokhu sahlaselwa ama-floods ngomnyaka ka-2019 akulokho kwenzakalayo. Kuza kulungiswa lokho, abanye balahlekelwa zimpahla, abanye izihlobo, kodwa akula okwenzakalayo.
Abaningi bathi kumele uhulumende atholele abantu abahlala endaweni ezivame ukuba lesiphepho ezinye indawo zokuhlala. Kusenjani, ekhuluma emhlanganweni munye uhulumende wazise ukuba usemise ukwenjiwa kwegolide okwenzakala emifuleni lasezihotsheni elizweni. Wazise ukuba wonke umuntu okugoqela labo abalamaphepha okwemba okusemthethweni abasavunyelwa ukwenza njalo enzikini yemfula njengendlela yokuvikela imvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngilondolozi Ndlovu.
Oye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edlileyo ngayi kungcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, kodwa uzabekwa emzini wakhe eDouglasdale ngoBulawayo. Umndeni wakhe uthi lokhu bekuyisifiso somuyi. Ubhubhele eIndia njalo iphephandaba leThe Chronicle lithi isidumbu sakhe sizafika eHarare kusasa bese sithwalelwa ngoBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yeFIFA ithi ele Saudi Arabia yilo elizaphatha umdlalo wenguqu oWorld Cup ngomnyaka ka-2034. Yilo lodwa ilizwe ebelikhalaze ukwenza lokho, njalo livunyelwe ngamalunga eFIFA edlula 200, kubika i-Associated Press. Abalwela ilungelo loluntu bathi abantu abedlula 127, iningi kungabantu makhaza, babulewo kulelo lizwe izolo lakuthange lapho kulisana ibutho lakulelo lizwe leqembu le-Rapid Support Forces RSF ekulisaneni osekulesikhathi esifika phose iminyaka emibili, kubika abezindaba abe-Reuters. Imbiko ethulwa lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka onalo osesiwugqiba oka-2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku usethelela loludaba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaNtulikazi lonyaka, ugatsha lwezempilakahle lwabika ukuba umkhuhlane wesihudo usuphelile ngoba sokulensuku ezadlula 28 kungazange kube lomuntu oyedwa ohlaselwa yiwo. Kodwa uphinde waqhamuka njalo edolobheni leKariba mhlaka 4 ngenyanga kaLwezi, njalo usuhlasele phose ikhulu labantu kulelo dolobho. Udokotela Nhlonipho Precious Sithole Sibanda, osebenza kuCouncil yakoBulawayo ekhangele uhlangothi lwemikhuhlane ememethekayo, ulandisa ngesihudo kulelo dolobho.
SoKoBulawayo sesibe namakhesi angu-13 awe-cholera, kodwa senelisi ukubana siyinqange. Kodwa sananzelela ukuthi ukwenza imemetheka kakhulu izinto ezinjengamanzi angeneliyo koBulawayo. So bese sizama ukuthi sikwenze ukuthi sifundise abantu ukuthi basebenzise njani amanzi onalo amalutshwana. Okunye bekusenza imemetheke njalo esithi ngama-drivers of transmission, ngamasuwa lawa akadubuke abantu bangawareporti, and then athuthukiswa kakhulu ukuswelakala kwamanzi.
Udokotela Sibanda uchasisa la ngomkhuhlane we-monkeypox.
Omunye umkhuhlane engakhuluma ngawo osumemetheka kwamanye amazwe osuze wafika laseZimbabwe ngowe-mpox. Kudala wakuthiwa yi-monkeypox. Lowo mkhuhlane lawo besiwulungiselele, satraina ama-health workers ethu ukubana awunanzelele nxa ufika, nxa ungafika koBulawayo. So njengelizwe lakho uthe ufika wahle wananzelelwa. So fa njengelizwe sinamakhesi amabili aseyasilayo, kodwa njengoBulawayo asikabi namakhesi aconfirmed awe-mpox.
Udokotela Mafios Siyamchembu, umqondisi wogatsha lwezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, uthi kuleminye imikhuhlane egoqela imvukuzane ethwalise abantu nzima.
Umnyaka ka-2024 ube ngumnyaka obunzima nxa sikhangela ngothi lwezempilakahle sihlasele ngumkhuhlane we-cholera. Uma sikhangela umkhuhlane ye-cancer lathesi lokhe kungela umtshina we-radiotherapy esibhedlela sethu esikhulu sempilo. Imithi ye-chemotherapy imithi elokhu itholakala idura, abaningi bengayikwanisi.
Impi yegcikwane le-HIV layo ikhanya ilukhuni ngoba uhulumende ememezele ukuba akusela mali yokuthenga amakhondomu. Unkosikazi Lynette Mashaba, umongi wobulawayo, uthi umnyaka ka-2024 ubulukhuni kuzisebenzi zikahulumende ngoba iholo lingeneli indleko zazo.
Umuntu yasemsebenzini ucabanga ukuthi kanti vele ngenza amadili bantu ngize ngihlanganise imali. Khathe sonke umuntu laphana uyabethengisa. Abantu vele sebehamba emsebenzini bedemotivated ngenxa yokuthi imali esiyiholayo incane kakhulu. Kodwa besifisa ukuthi ngabe uyakunanzelela khona lokhu akhuphule iholo lethu, kwenza ukuthi abantu bahambe bezimisele ukusebenza. Si-improve i-service delivery kuma-patients ethu.
Ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziqhubeka zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe, njalo eziselizweni sezicebise uhulumende ukuba akhuphule iholo lazo ukuze kuthuthukiswe ugatsha lolu. Izisebenzi zithi njalo kufanele imithi ingasileli ukuze abantu bathole usizo olugcweleyo ezibhedlela. Unkosikazi Clementine Sithole, umhlali wakobulawayo, uthi abathola usizo olugcweleyo esibhedlela ngabalemali.
Yeah, to pay this consultation fee ema clinic ungawaphiwa lamaphilisi wona lawo ayiwa azakuncedisa. So kumele futhi udinge imali uye pharmacy uyethenga. And uyathola ukuthi labantu abadala labo kuthiwa belatshwa for free, abayelatshwa mahhala bakhona, laba amaphilisi akhona uyathola sokumele bayewathenga.
Ekhuluma emhlanganweni obucubungula imali esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle, umphathintambo walolo gatsha umnumzana Douglas Mombeshora wagcuzelela ukuthi uhlupho yikusilela kwemali. Kukhangelelwe ukuba ugatsha lwezempilakahle luthole isilinganiso esingaba litshumi lanhlanu ekhulwini, i-15% minyaka yonke kumali evela ugatsha lwezemali. Kodwa ngomnyaka ka-2024 umphathintambo wogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube wabela ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esiphosa sibe litshumi ekhulwini, i-9.8%. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. Ku-WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho, VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
Izakhamizi zesigabeni semasiye phambili eCholocho zithi zikhangelele ukuguqula impilo yazo kulandela ukusungulwa kohlelo lokulima ngokuthelezela olulakho ukubanika inzuzo ebambekayo bengalima kuhle amatamatisi, ikhabithi lokunye okuthakazelelwa nguZulu. Uhlelo lolu lusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezentuthuko olwe-United States Agency for International Development kumbe i-USAID. Ungqwele Dube usiyethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Sokulungiswe umhlabathi kwafakwa impompi zamanzi okuthelezela, kwasekuhlanyelwa usaba lwamakhabitsho luzinkulungwane ezilitshumi 10,000 esiqintini semcetshwa esigabeni semasiye phambili. Okulohlelo lolu oluqhutshwa phansi kolubizwa ngokuthi amalima loko, olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID. Sokuhlanyelwe njalo usaba lomatamatisi oluzinkulungwane eziyisithupha 6,000 okukhangelelwe ukuba kungalinywa kuhle okuzatholakala kuzathengiselwa uZulu, emikambo kobulawayo lezinye indawo. Wayeluthakazelela kakhulu abalimi uhlelo lolu. Unkosikazi Finita Chuma ongusobhuku emcetshwa njalo oyingxenye yamalunga ohlelo lolu uthi kule mizi engamachumi amane 40 elima endaweni leyo kwakubhejwa isibholane kwafakwa lamatanka amanzi.
113 imizi leyayidinga ifitha emgodini. So ngokunjalo bathese bethesile amanzi babona ukuthi umgodi lo ojiniweyo ulamanzi amaningi kakhulu. Bathi amanzi la amaningi kakhulu sekufanele ukuthi silenzise irrigation. So kwaqaliswa ke ukwenza irrigation basiphathela impompi, osamende, ojojo tanka, ama hose pipe okuthelela.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokulima emcetshwa irrigation scheme, umnumzana Thembelani Khumalo, uthi kabakhangelelanga ukuthola amabele okudla kuleyo ndawo, kodwa bafisa ukuthengisa bazokuthola ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sizama ukucreate amathuba omsebenzi. So esikukhangelele kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu benelise ukuthola amaswento okuziphilisa.
Amalunga ohlelo lolu abhadala ithumi lamadola emoli inye ngayinye, ewuthenga inhlanyelo njalo babuthanisa imali efanayo kwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthuthukisa imicetshwa irrigation scheme. Kuningi okufiswa izakhamuzi zakulindawo. Unkosikazi Nozipho Chuma yena uthi ufisa ukubhadalela abantwana imali yezifundo kunzuzo azayithola ekuthengiseni izilimo lezi.
Ele ngabantwana abafundileyo abangcono ngoba kakhulu ukuthi lapho ukuthi abantwana bethu abaningi abafunda ngenxa yokuswela esiyisikhokhozi.
Kuningi kulezi nsuku okunceda izakhamizi endaweni le. Unkosikazi Judith Chuma uthi isibholane lesi sibancede ngokubalethela amanzi eduze njalo lezifuyo sezinatha khona. Unkosikazi Sifile Sibanda uyakusekela lokhu.
Yaphisiso right. Mawela inkomo zethu yamanzi lathi sithi yamanzi angithola problem yamanzi. Lesiyabona shwa kunento ezayeleyo. Amanzi ade sathatha khatshana kakhulu.
Umqondisi weAmalima Loko umnumzana Dominic Graham ephendula ngokulotshiweyo uxwayise abalimi ukuthi belime amatamatisi, ibutternut, lamakhabishi ukwenzela ukuthi bethole imali eningi. Uphinde wathi ukubambanisana kwabo le-USAID kunceda kakhulu ekuthuthukiseni abalimi kanye leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 seCholocho, nginguNgqwele Dube.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi bakaStudio 7, nginjani lonke labalandeli bakaStudio 7. Hayi mina ngiyaphila, ngikudana kakhulu ngokuzwa lamakhansili athi wona kulamakhansili achothoza igovernment azenza ukuthi igovernment ingasapoti iBulawayo. Balamanga lamakhansili avikela igovernment kamnangakho. Yena ngwakho mnangakho vele kayisapoti, khulume iqiniso vele iBulawayo iBulawayo iyintandane. Ayisapotwa lokhu kwasuka sketu uthathe uzibuse yayinganjani iBulawayo. Kati sutha kule mali yantshontshwayo 40 kay ibe 400 million kodwa kwathi idamu lele kuze legwayi lashoti imali kakula mali yona imali yayikhona. Amasoja adabukile vele kufikile amakhampani kawakho. So bazama ukuthinda amakhansili azama ukuvikela umnankagwa vele yena eyisehluleki sokusapota iBulawayo bese sithi thina hhayi umnankagwa ukuze engasapoti iBulawayo ukuthi bamchothoze bamchothozele iqamba amanga. Iqamba amanga bavikela iZanu PF lawa amakhansili yibo futhi abaluthayo wena la amakhansili nala avikela umnankagwa.
Studio 7, njani, njani, nonke nabalaleli, ngibuyisa nonke bakwaMthwakazi. Kunento engangiphathe kahle impela kodwa ke cabanga ukuthi wonke umuntu wakwaMthwakazi. Sicela phela laphana uma ngabe kukhulunywa umuntu wasesindebeleni kube nguye okukhuluma ngesindebele, nothi ukuthi umuntu wasesishoneni kube nguye ozomela isindebele, kodwa sivele simehlula umuzi umuntu ukuthi hhayi umuntu lo uyathi zama kodwa kunzima. Abekho yini abantu basesindebeleni abangakhuluma isindebele yini okufanele ukuthi basikhulume, ngoba lokho bephula umoya impela, bese phula umoya singabantu siphila. Ukuthi uthi umamele umuntu ozokhuluma uzwe ukukhuluma umuntu okwasesishone, ishona makangameli amandebele, makangameli amandebele impela, lokho kurongo liyasibulala siyisizwe sakwaMthwakazi. ngiyaxolisa impela mangikhuluma kubi kodwa ke akungiphathi kahle mina ngedwa nje esayithi la.
Sanibonani bantu be-Studio 7, sanibonani balaleli be-Studio 7. Ngikhuluma ngingomunye wama-farmers e-Antelope. Ekuqaliseni kukaNovemba besisesidizite Belmont sisiyalungisa ama-akhawunti ethu ngoba sisifake i-WIT. Basika basitshela ukuthi khona i-akhawunti eyasebenza lo nyaka ezikayisebenzi ivaliwe, kuyasebenza eyedola leMelika. Namuhla sokuthiwa sihambe siyevula futhi i-akhawunti yena leyo kwathiwa ivaliwe, kuthiwa i-GMB etsho njalo. Asisakwazi kathi ukuthi oleqiniso abebhenki labe-GMB ngobani, ngoba thina iqiniso salithatha ebhenki ukuthi le ivaliwe kuyasebenza i-user. Namhla sokuthiwa sibili imali yokugada siya kobulawa siyayithathapha, imali yokuyavula ama-akhawunti siyathathapha, ngoba lelo langa sasilawo besitshela ukuthi khona hhayi kuyasebenza i-akhawunti eyi-1.
Sanibonani.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lelakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Liyanelisa njalo ukulandela ku-WhatsApp channel yethu VOA Ndebele. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizabe sixoxa labadlali bomdlalo we-basketball abethekelele khonapha eMelika. Singake hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje. Sokuqhamuke ukulwisana kuhlangothi lwabatsha abebandla elibusayo eleZanu PF ngemva kokuba unobhala wabatsha kubandla lelo umnumzana Tinoda Machakaire ekhuphe enye inkokheli ye-National Executive Council ezikhundleni ngomvulo. Imbiko eyethulwa lugatsha lwezempilakahle phakathi komnyaka wonalo esesiwugqiba oka-2024 ibiveza ukuba uhulumende ubebhekane lobunzima obugoqela ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo, ukusilela kwemithi ezibhedlela, lokulahla amajogwe okwenziwa ngezinye izisebenzi zikahulumende zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko obhubhe ngeviki edluleyo kaye kungcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare kulandela ukuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, kodwa usezabekwa emzini wakhe eDouglasdale kutsho umndeni wakhe. Ingcwethi kwezokulungiselela ingozi seziphe imibono ehlukeneyo ngemva kwemibiko yethulwe nguhulumende izolo eyokuba kuza kuba lezulu lesikhukhula phakathi okukazibandlela kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Njalo uhulumende esithi uzilungiselele ukuhlenga abantu. Ngomnyaka ka-2019 amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique, leMalawi aba lengozi efanayo eyabulala abantu abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Izakhamizi zesigabeni seMasiya phambili eTsholotsho zithi zikhangelele ukuguqula impilo yazo kulandela ukusungula kohlelo lokulima ngokuthelezela olulakho ukubanika inzuzo ebambekayo bengalima kuhle amatamatisi. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.